abaxabana abazancinisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelu lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolice ncita awe-Central Intelligence Organization kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-Triple C besithi baqilwa inkokheli umnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusenator
wantshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-Triple C abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kulubulawayo kuthethwa abantu esingakwaziyo
osakhulayo webandla le-Triple C uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi
sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenzi imali zefazi esezisebenza
obekufanele ancintise esigabeni sentumbane njube edalela ephalamende emele i-Triple C uphasa Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungelasizathu ucela ukuthula
siyakhenina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle ubulawayo lothando ubulawayo lokuthandana ubulawayo ayobambeneyo izihamba le campaign ye-Triple C ukuze ujahaye ngaphi
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele esabelani sevumbu abahlali labasekeli bemandla le-ZANU PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabedala lephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba ukazana Shamane Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama
kube nobumenemene obube khona unanamhlanje imdubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kwamavoti la abe khona silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa mbani ngo-MP wethu ohluliswe wakhishwe esihlalweni yebo besifuna ukuthi siyithathe size ku-Triple C kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama chance
omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni
u-Omega Sibanda ube indoda akadizama ngoba nanku amarigeshini asisalile ndlini nambondi kusabhutsha lokalami
kukanti yabe-Triple C kulindawo labo basola ozamele leli bandla evungu kukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Bebe bethi kaziwa ngabantu ngakho-ke uzadlisa leli bandla unkosazi Gracious Chuma uyakufakaza lokhu
izanu iyathatha vele iyathatha kubu-MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli hayi besingamthakazeleli sibili
umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo
ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko i-ZANU yabe isiyafoja ama-signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-Triple C abameli i-Triple C bana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni ye-ZANU PF landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa
umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-Triple C lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission
ifazi ayizange ithathe i-voters roll ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC ifazi iyenza umsebenzi wayo okuqampelela i-ZANU PF so ngakho-ke lokho ngamanga aluhlaza ukubana ifazi nezalana ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma le zinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa
akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo ngimane Studio 7 igama lami ezachisa Sibanda.